sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2019 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi like South Africa or Botswana, sizathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times.
Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga eyodwa bekhalale umsebenzi batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla.
Abantu bethe sibathwele nzima economy ekhona, so ukuthi babhadale ukuthi nxa sothiwa kukhweze nge-300%, ultimate kuyagcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%.
Umasipala wakoBulawayo uthi ufuna ukukhweza imithelo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Sizalethulela njalo impumela yemidlalo ye-Kasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Tiyani indlebe lizwe ukuthi iHighlanders leDynamo zidlale njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abasanda gqiba izifundo ama-junior doctors wona aselenyanga eyodwa ekhalale umsebenzi atshengisele namhlanje esibhedlela seParirenyatwa eHarare phezu kodaba lweholo. Odokotela laba bathi kabasoze babuyele emsebenzini izikhalazo zabo zize zilungisiswe. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Odokotela abafole belubhekise emahofisini abe-board yezempilakahle eye-Health Services Board eHarare beveza ukukhuluna kwabo phezu kokungazinikeli kukahulumende ukulungisisa inkinga ababhekane lazo. Sebefikisa inyanga beqale ukukhalala umsebenzi osekudale ukuthi izibhedlela ezinkulu zikahulumende kungasebenzeki. Esibhedlela seParirenyatwa bekubetha umoya kulezigulane ezinlutshwana namhlanje. Osaphethe isikhundla zikanobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Tawanda Takavada, ulandisa ngokubafuqe ukutshengisela namhlanje.
The junior doctors are now incapacitated to an extent that they can't even come to this solidarity meeting.
Kabasenelisi khona ukuzangena imihlangano yethu le. Befisa ukuba lathi namhlanje kodwa kulusizi ukuthi sebesela yona imali yokugada amabhasi lokuthenga ukudla.
Umsekeli womkhokheli wezada uDr. Masimbandoro yena usole inyathelo eselithathwa nguhulumende ukubancitsha iholo.
We are simply reminding the employer, urging the employer that catching our salaries is not
lapha ukukhumbuza umqhatshi wethu ukuthi asifanelisi ukubuyela emsebenzini. Ukusithathela imali akusiyo ndlela engalungisisa lolu dulo.
Omunye wabodokotela abatshengisele namhlanje ongathandanga ukubethwa ngegama ukhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela zokulungisisa izikhalazo zabo.
Nxa sesikhompeya labanye odokotela abasebenzayo phandle la kwamanye amazwi like South Africa or Botswana, sizathola ukuthi abantu laba bahola imali efika up to 10 to 15 times imali esiyiholayo, which is unfair because imisebenzi abayenzayo siyenza kafanayo. Phezu kwakhona kho thina njengabodokotela kulo okunye sikukwanisayo, sahamba isikolo for about 6-7 years ukuthi silapha abantu siyenze khonokho ngenhliziyo yethu ngenhliziyo zethu zonke and ukuthi ubusenza khonoko ngapha udinga imali ngezinye indlela futhi akwenzi because yakungasakwanisi ukwenza yakungasayenelisi ukuyenza umsebenzi wakho ngenhliziyo yakho yonke ngoba uyakucabanga ukuthi imuli ayidlanga kumele ubhatale irenti.
Wengeze ethi abangakho ayisikho kuphazamisa ezempilakahle kodwa kuyikudinga ukuthi uhulumende alungisise abakhala ngakho.
Nxa sikhuluma nje in terms of ama figures, we need at least 5 figures of salary yethu ukuthi sikwanise ukubali sisustain impilo yethu basically sikwanise ukuthi sibe silokhu esibuya emsebenzini sibona abantu. Ukubona abantu begula besifa akusithazi that akusithabisi but lathi ukubuya sizosebenza sisebenzela imali engafaniyo akuyenzi imisebenzi yethu isifaka in idanger eningi kakhulu. Imikhuhlane esiba exposed kiyo kumele sithole imali ehambelana nemisebenzi esiyenzayo le danger esisifaka kiyo nxa sinceda abantu abagulayo.
Esinye isigulane esingathandanga ukubethwa ngegama esidluliselwe esibhedlela se-Pararinyathwa ngabeklinika yemavuku sichasisa okusehleleyo.
I don't even have money to go to the private, you know how expensive it is. With this hardship of economy, where will we get money to go to the private and to get treated?
Umgcini sihlalo we-Health Services Board, uDr. Paulinus Sikhosana, uthi uhulumende uhlezi esenza imizamo yokuxoxisana labodokotela laba kanye lezinye izisebenzi zonke kuhlangothi lwezempilakahle ukubona ukuthi lungaxazululwa njani udaba lweholo. Eminye yale mizamo yikubatholisa imbadalo ebizwa ngokuthi yi-cost of living adjustment. Odokotela abakhalala umsebenzi bathi bayaqala kuyizwa lendaba ngoba uhulumende akakatsho lutho ngaphandle kokubasa emithethwandaba ngoba kuthiwa baqhuba uhlelo olungekho emthethweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje izihlobo amagqwetha labodokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association bathule zwi ngokwenzakalayo kudokotela Peter Magombeyi, yena owelatshwa kwele South Africa kulandela ukuthunjwa kwakhe ngabanakanelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Izihlobo ezikhulumela umsakazo weStudio 7 weStudio 7 kanye lamagqwetha amela udokotela Magombeyi valile ukuveza lapho udokotela lo ayelatshwa khona besithi besavela impilo yakhe. Isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro uthi kabavunyelwa ukuvezela uZulu isibhedlela lapho udokotela Magombeyi ayelatshelwa khona. Uthi umbiko abasanda kuthola ngothi usahlolwa ngodokotela abahlolisisa indlela acabanga ngayo njalo lezinyalo zomzimba kulandela ukuthunjwa kwakhe ngenyanga ephelileyo. Udokotela Ndoro uthi bamelele ukuzwa ngokwatholwa emzimbeni kaMagombeyi engakayi kwele South Africa kulandela ukuhlolwa kwakhe ngodokotela abazimele bodwa laba kahulumende. Umphathintambo kahulumende obona ngezempilakahle udokotela uPataya Moyo walile ukukhuluma ngalolu daba. Odokotela bakunhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights bathi udokotela Magombeyi uhlolwa ingqondo njalo lemizwa kulandela imbiko ethi watshiswa ngamagetsi njalo wahlatshwa ngamajekiseni angaziwayo yilabo ababemthumbile. Uhulumende uthi akazi lutho ngokuthunjwa kukaMagombeyi.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzacela uhulumende ukuthi amvumele akhweze imithelo yamanzi kanye leminye imisebenzi ayenzela uZulu ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini i-300%. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela ilungelo lezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association iBupra bathi kabavumelani lalokho ngoba uZulu evele ethwele nzima. Isikhulumi seBupra umnumzana Khabo uyachasisa.
Abantu bethu bathwele nzima economy ekhona sokuthi babhadale ukuthi nxa sokuthiwa kukhweze nge-300%. Ultimately kugcina kufika kubo 700% njengoba besithi balenye ibhajethi abayikhiphayo. Sasivumelene i-42%. Sesidinwe ukuthi bijana bijana ikhansili ifuna ulanda izakhamizi ma imali zabo ngani sezishoda. Dala sikhuma ukuthi baqalise ukuvula, bavuse inkampani njengengwebu, la yenza imali izinye. Njalo bavale lezinye izikhala kuphuma khona ekini imali zezakhamizi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqabutho Nxumalo uthi uZulu kasoze akwenelise lokhu ngoba evele ethwele nzima.
Okay, mbone ngani uZulu ukhamekile kakhulu. Yebo, kuyazwisiseka ukukhwela kwamanzi. Layo ukhansila uthwala nzima mayidinga leyo mithi yokuthi alungise amanzi abuye egezekile ebantwini. Kodwa mbone ngathi uZulu laye ukhamekile ngoba imali yangkhona akalayo yokubhadala amanzi akakhansila. Lawa marit esikhuluma ngawo uZulu kanayo imali yona leyo. Kodwa hayi, bekungathi kuyazwisiseka. Kodwa singalungisa le mali kaZulu ayiholayo, then imbone ngani kuyabe kufeke ukuthi silungise sikhwezeke amanzi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Zenzo Ndlovu uvumelana lo Nxumalo.
Ya, indaba leyi yokukhwelwa kwama-rates njengomhlali kwakoBulawayo siyibona isihlukuluza kakhulu ngoba imiholo yabantu ayisahambelani lesilinganiso salokhu okukhwezwe ama-rates. So impilo izaba nzima ebantwini. Nginanzelela abantu abaningi bazakuba yizibonda, bazahlala emgodweni, abantu bazasuka lapha baya emakhaya. Impilo izaba nzima kakhulu ngoba vele imiholo yabantu imncinyane.
Umnumzana Shon Siziba laye ugcizelela ukuthi imithelo ekhulunywayo kayihambelani leholo labantu.
Okay, mina mbona ngani into imele ikhwezwe, kodwa ekukhwezeni awumelanga bekhweze kakhulu. Ungakhayela 300% yebusiningi kakhulu, cause vele ungakhayela most of abantu abasebenzayo, laba abasebenza khona ama-pay yabo I'm sure vele abazame bebakhwezele 300%. Rather than maybe bengakhweza between 50 to 100%, I think yabe kungathi kufele.
Iningi lezakhamuzi likhala ngokuthi isilinganiso esifunwa ngumansipala asemukeleki kuZulu ovele ethwele nzima ngeholo elincane alitholayo. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selihlehlele emuva kusinqumo salo sokumisa abasebenza kunhlelo ze-cash in cash out. Lisithi sebengaqhubeka ngomsebenzi kodwa bengathengisi imali edlula amadola alikhulu i-$100 emuntwini munye ngamunye. Ugatsha lwe-EcoCash lusebenzisa inkampani yalo ye-Cassava Smarttech bese luphikise inyathelo le-RBZ emthethwandaba, njalo lwacela imvumo yokuthi abasebenza kulezi nhlelo beqhubeke nxa ibhanga le-RBZ lingakaphikisi isinqumo salo. Embikwena wethu lenamhla ntambama usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Mangutka uthe i-RBZ kanye lamankampani aphatheke kulolu daba asefake imigoqo ezajezisa abenza inkohlakalo yona ebisibhahile kulolu hlelo. Uthe ibhanga le-Reserve Bank lizengezelela imali kumnotho welizwe ukwenzela ukuthi uma amabhanga entshintsha ama-RTGS ukuthi abe imali uqobo kungaguquli inani lemali engezelelweyo. Ngaphambilini kwalumbiko usthandekile emhlanga we Studio 7 uqoxelo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena othi ukumisa ama cash in cash out bekuvele kulenyathelo elibi.
I-cash in cash out naleyo ibiyinto ekadivele siyiyo kade senza ukuthi umuntu enelise ukuthola okungamasentinyana ukuthi akubambe esandleni kwenze enelise ukwenza ezinye izinto. Ngoba kathesi nxasokunje uzathi uyavukela ebhenki bakutshela ukuthi kasila cash. Awuselanye i-alternative yokuthi usungathola ngaphi imali. Ngoba thina kithi ngasukukhangela i-cash in cash out ayisiyo mbangele ukuthi kungazi kwaba le mali elizweni. Kodwa ilizwe lona ngokwalo kumele libe le mali eyenela abantu njalo imali yakhona abantu benelise ukuyithola emabhange ngokade vele kade kusenzakala. So thina sikutshoyo kathesi ukuthi into eqala tekelo kwakubiswe imali elesisindwe elizweni if it means ya join irandi
bona abantu yiziphi inhlelo abalazo zokuziphilisa njalo lani njengenhlanganiso ebamelayo libancedisa ngani
okukhona ukuthi abantu bezibaphe njengoba lisazi ukuthi vela ama industry amaningi avaliwe so okukhona ukusebenza khona nokuthi imisebenzi le ngelamabizi ukuthi umuntu uyavuka ekuseni agardena lo uzokoka kade chithila kade 50 cents so idola kade ukuthi ahambe ke dorobheni la ozabe lokho ethengisa konke akuthengisayo umbuthengisa imithi yamahuku umbuthengisani indlela abantu abaziphilisa ngayo ngezindlela le informal economy abantu baphila ngokuthi bathengise konke abangakubamba bakuthenga njengenhlanganiso ke sithi ukuthi hayi ngabe ukuthi uhulumeni uyakunanzela khonokho avula ama-industry okwakuqala okwesibili ngabe uyakunanzela futhi kube le mali elizweni ngoba khonkani kuba le mali elizweni kungenza ukuthi intengo yehle ngasikhuluma ngemali kasikhulume ngemali ephongoba yimali nje sifuna kube le mali lesisini ngezindlela sifuna kube le-confidence kwi-economy kungaba le-confidence kwi-economy le currency yakhona engenayo abantu babe le-confidence ngayo yikho ke sasigqugquzela ukuthi ngabe ukuthi akuyenzakala uhulumende ajoyine i-rand monetary society then ukuthi abantu banjani laba abaholi imali engabantu ingcono lesisinde ebambekayo njengoba abantu baphuma kulela ira yama US dollar kade ukwazi ukuthi isinkwa sekuma 90 cents la ophile kuhle so kade esikugqugquzela kakhulu ukuthi uhulumende akubona ukuthi abantu banjani bale ndlela abangaziphilisa ngayo ngokuvula amafektari kube sokusithi le mali ngoba kade sokuhlupha kakhulu imali ungabambi inkalakati yamagqibhagqibha emali but kayisebenzi because abantu kakula confidence emalini yangikhona ekhona nale RTGS ngoba imali ngamafigazi abo ephephuka emoyeni yiyo esingathi siyethenjiweyo ngoba lenye yokubamba le cash yard currency besingathi yard cash kunzima ukuthi uyibambe ngoba lamabhenki kawala mali uyahamba ebhenki bakunike $20 uhambe ebhenki bakunike $60 wena ufuna izinto eziningi ezifuna ama-100 kusakubo 1000
Long umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sixoxela ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela indlela izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni eziphathisa ngayo izihlobo labangane ekhaya. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhlanje sixoxa lonkosazana Teresa Dangwa ohlala edolobheni elikhulu leNew York khonapha eMelika. Unkosazana Dangwa ulenhlelo asiqhubayo ezokuphathisa ezikolo lamantombazana eZimbabwe phansi kwenhlanganiso yakhe yeDangwa Initiative. Uchasisa okunengi kungxoxo ayenze lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Especially conference yabafazi le ama pastors lelawa bangakathi abangakayendi so siqedise ka test so ngapha ngibe ngapha ukuze batshengisa lami i White House and then sikhona pha lakho ngile container emele ihambe ekhaya in 6 weeks ngabaqalisa ukuyipackinga. So bengaqeda ukupacking ama books azahamba emaphandleni eChief eZimbabwe kwizikolo eziyi 45 kulabantwana abangela ama school supplies kulezikolo ezingela ama school supplies so that sifuna kuzama lati ukuthi sikhona ngapha emazweni lati sincedise ekhaya so ama books nalawo la ma school supplies kuzahambiswa khona lapha emaphandleni ngoba emaphandleni kaningi sidinga base town. You know, ukuncedisa abasetown but abasemaphandleni siyeke sibakhohlwe. So thina lathi sizama ukuthi ngeprogram yeDangwa Initiative singabakhohlwe. then sisuka khonapho kulesinyi isikole esikhonapha eDMV samaKristu abafaka la kwizinto zawonye besithi labo sifuna lati ukuthi silincedise ngeprogram le eliyenzayo ukuncedisa abantwana le lama OVC abathwa ngama orphans and vulnerable children. So sifaka izinto zonke lezi silungisela ukuthi umnyaka uqalisa oka 2020 kulabantwana abayi 1000 abangela ukudla okukwanileyo ukuthi babuya esikolo bengadlanga. So bona laba abantwana abayi 1000 siyababhalisa khona pha ngikhona pha namhla bakhona i team eseZimbabwe iyahamba hamba emaphandleni ibhalisa bona laba abantwana.
Izikolo ezingapi emaphandleni?
ZiseChief na eChikomba district.
Liqalise lolu hlelo okwesikhathi esinganani
ukuncedisa abantwana sabaqalisa really ngo-2004 especially abantwana ama-AIDS orphans kodwa uyakhula and then sa-register thina ukuthi sibe ibandle eliregistiweyo ihulumende yeZimbabwe nehulumende ye-America ngo-2008.
Ngizwe ukhuluma njalo ngokuthi lidinga izembatho zamantombazana nxa lapho belandela.
Yeah, abantwana abaningi especially amakazana bayakwanisa ukulova esikolo not ukuthi ngoba bafuna ukulova but baye bengelalutho lokuthi bazincede nxa belandela. Amankazana bayagcina sebephambaniseka ezifundweni zawo. Basifake ama-sanitary wear konke lamabhrugu amankazana ukwenzela ukuthi laba amankazana, you know, even nxa ula i-sanitary wear but ungelabhrugu iyawaphela. Yes, so sifuna ukuthi sibanike konkeni kukwanile. Kube sokusiba leyinye i-program ekhona elapha e-Albany. Baqalisa ukulungisa izambatho zona lezo ezikwanisa ukuthi uziwatch, uzichaye, ubusuzisebenzisa futhi ngenyanga ezayo. Yes, so basinike zona lezo, basinike I think ukuzikhona ziyi 400. So sizanika omunye umunye lenkazana, simnike si-time ukuthi singanika amankazana omunye lemi singamnika 2 or 3. At least we have a hamba engaqoka enqa kunga sibe kube lesikhwama sangkhona ukuthi nqa esijinja uyaphonga uthathe esijinja esifake lesikhwameni ngafike ngkhaya eziwatchele ebesechaya.
Likhangelela ukuthi lolu hlelo lungalusa yini eZimbabwe ukuthi ze liye bafundisa ukuthi balungise izembatho lezi.
Ye, ngikhona pha ngiyabonga ukuthi ukhulume ngakhona kho ngoba ngikhona pha ngidinga indawo eChivu khona laphana ngoba yikho saqalisa khona. Amakhiwana lawo abalungisa into leyi sibanike ipattern ukuthi siqalise ukuthungela sithunga sisekhaya ngoba akufuna amalembu amakhulu aningi angikhona ayatholakala ekhaya. Ama-machines sengayawanikwa. Ngilama-machines abatha angu-10 engawadonethelwa. So ama-machine ona lawo iwazi qalisa ukuthi abafazi baqalisa ukuthunga. Abantu amakhiwa abasinikayo kabafuna ukuthi sithengise izinto zabo ukuthengisela amankazana. Kumele ziphiwe amankazana zibe ngathenganga. So abafazi nxa bethunga bayathengisa but nxa bethunga kumele besithi bengathunga okokuthengisa beothunga lakho okokunika amankazana abantwana besesikolo ukwenzeka ukuthi abantwana besesikolo singabahluphi ngokudinga imali ukuthi labo bathenge. Kumankazana kuyi-free. Kubafazi siyathengisa. Sifuna ukuthi sinike ithuba leli kobomama bafelwayo ukwenzela ukuthi labo babe le-income.
Unkosazana Teresa Tangwa ngumqondisi wenhlanganiso yeTangwa Initiative. Abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kababoni izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF lamankampani alobudlelwano laleli bandla zisuswa ngoba uhulumende eqhubeka ngokwephula amalungelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usole izijeziso lezi izolo emazwini awethu ledale lephalamende esithi kumele zesulwe ngoba ziphazamisa uZulu weZimbabwe jikelele. Wethule inkuthazo efanayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ye-SADC le-African Union lazo sezahlela umhlaka 25 wayo nale inyanga ukuthi kube lilanga lapho ezikhankasela khona ukwesulwa kwezijeziso. Kodwa ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ngaphandle kokuhlonipha amalungelo lombuso okhululekileyo umkhankaso lo yikudlala njengesikhathi.
Indaba yezijeziso ezetheswa ilizwe leZimbabwe ikakhulu bona lawa amalunga ezanu-PF ayisizo zijeziso esithi thina ungakhuluma uhlabele umemeze ukuthi ziphume zivuka ziphumile. Kuyizijeziso ezifuna umuntu atshintshe ukwenza, akatshintsha ukwenza lazo ziyakhithika nje ziphele. Kufana lengulube ungaze uyithathe uyigezise uyifake i-lipstick isuka lapha yangena edakeni. Kodwa ma ingulube isitshintshe ukwenza ingasabuyela edakeni ingasathini ungayigezisa ke iyahlambuluka ke ihlale ke ihlanzekile. Yikho ke iZANU-PF lomnangagwa kumele batshintshe indlela abenza ngayo balungise ilungelo loluntu lelokhana luhlupha eZimbabwe. Abantu lokhu bethunjwa, abantu lokhu betshaywa, abantu lokhu benyamalala, abantu lokhu bedutshulwa ngamasosha, ukhetho lokho lulokuqilibezela. Nxa khona lokhu kukhona izitheziso zenotho kunzima ukuthi ziphume. Bona abayenze bangakhulumi, izitheziso zidinga ukuthi bayenze okuhle, batshintshe izenzo zabo, baguqule izenzo. Ikanti kukhanya sebewese okudlula umgaba, izenzo zabo lokho zisiba zimbi zisiya phambili.
I-African Union le-SADC lazo sezahlela ilanga lokukhankasela ukwesulwa kwalezi zijeziso. Ubona labo abethesa amalunga eZANU-PF lezi zijeziso mhlawumbe beyekethisa yini bezesula?
Inhlanganiso leZ-SADC le-AU zifana labo baba laba baphuma nxa betshwaleni benathi utshwala batshelana amanga ukuthi asifike sitshaya amakhosikazi ngikhaya. Omunye oyisiphukuphuku uzafika abhule unkosikazi, omunye etshaya isikhumba kumbe etshaya amagabha.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Dingumuziphuthi.
Kuyadamisa kakhulu ukuthi abantu bakukhombela umunwe bathi ngoba wenze lokho. Uthi yiloba onoko abakukhombela umunwe ngakho usutshengisele ukuthi yinto ebalulekileyo bebe belokhu besithi uphambanisile bekubophela inhliziyo. Uthi loba ke ungazama ukuthi ukulungise ke lokho ukwenzela ukuthi udale ubungano aluba lobu bungano budingeka uzwe benganyikinyeki njengalokho okwenzakala ngalamazwe ayethisa iZimbabwe izijeziso zomnotho. Iqiniso esingalitsho babankomo yikuthi izijeziso zomnotho lezi zibuhlungu ebantwini beZimbabwe njalo zihlukuluza abantu kazana, bazihlukuluzi bonabo bantu okuthiwa bangabakhokheli njalo bayathola ngendlela okuyabe kukhangelelwe ngayo. Simbonile lapha umongameli welizwe engena esihlalweni esezama ukunabulula isandla sokuxhawula okudinga ubungane lamanye amazwe omhlaba. Indaba iZimbabwe eyizondelwayo ayisikho ukuthi kayiguqukanga ekwenzeni izinto, kodwa kukhona okungabe kudingwa ngalamazwe afaka iZimbabwe phezu kwejeziso zomnotho esingakubizwa sithi ikuguquka kombuso kumbe ngesikhiwa bathi i-regime change. So kusobala ukuthi abangakufuniyo umbuso weZANU-PF.
Siyazi mnumzana Phuthi ukubana kulamankampani aseMelika aqatshwa nguhulumende weZimbabwe ukuze akhankasele ukwesulwa kwalezi zijeziso. Kodwa njengoba abafaka lezi zijeziso bekhanya benganyikinyeki, ngeke sithi kudlalisa imali yini okwenzakalayo lapha?
Babankomo, kungcono ukuzama kulokububululele phansi. Yikho ke asingeke sithi kudlalisa imali.
Umnumzana Dingumuziphuthi lilunga leZANU-PF njalo ungumeli webulilima West edalele ePhalamende. Kwezemidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje, iDynamo sibengutshikilo panqale Yata Stars 1-1. Ezikamakepula iHighlanders inqobe iChicken Inn nge-2-0. Ukuziphetha ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Odokotela abasanda gqiba izifundo asebelenyanga bephakathi kokukhalala umsebenzi batshengisele lamhlanje esibhedlela seParirenyatwa besithi kabasoze babuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo Matukanduna vafupatila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.